Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Amapolisa abikwa ibophe intatheli izindaba zephephandaba leNewsday zisetheswa icala lokubhala amanga edabeni lokuthi abohlangothi lwensoli ezeCentral Intelligence Organization CIO sezibhadelwe iholo lamabonus elika 2015. Namhlanje sizakhuluma labamabandla ezombusazo ehlukeneyo ngaba kukhangelele ukuthi kwenzakale kwezombusazo elizweni ngalomnyaka ka-2016 sikhangela ukonakala komnotho wenhlala kahle kaZulu lokunye okunenginengi. Abazali abaningi bakhanya besevalweni ngokuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo phakathi komumo womnotho ongamanga kakuhle elizweni. Sikhangela ukuthi malungiselelo bani enziwayo ngabanye. Ekuqaleni komnyaka abantu bavame ukuba loluhlu lwezifiso ezithile abafisa ukuzifeza. Kunjalo ke la kulabo abenza ezemidlalo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju uxoxa labadlali abehlukeneyo bekhuluma ngabakufisa ukuthi kufezeke ngalomnyaka. Live Talk uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje sikhangela ukuthi omama balungiselela njani ukuvulwa kwezikolo phakathi komumo womnotho ongamuhle elizweni. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.